kwezwa ukuthi uMP weZANU-PF uSazi Mathe uyalandula okwenzakala eCrossriver ngolwesihlanu mhlaka 23 September 2022. Okwenzakalayo yilokhu dadewethu. Sathi sizasuka kobulawayo ntambama mhlaka 22 sathola umbiko othi amapolisa aseNkayi ayehlulekile athi angeke akliye irali yethu yaseNkayi eCrossriver laseSimbo futhi eNkayi khona ngayo. Wathi bona kabala main power, kabala bantu abangayenelisi ukuthi babancedise ukuthi balinde umhlangano wethu ngesizathu sokuthi yena umama uSazi Mathe lowo naye ule mhlangano yakhe khonapho eKhozenga eduze lapho sasenza khona umhlangano wethu laseSimbo. Esimangayo ukuthi date ka-23 la uSazi kwakuthiwa ufakile eKhozenga namhla ka-24 wafaka futhi eSimbo. Kodwa-ke kulo mthetho othi wona nxa lizafuna ukuba nama rali kumbe lerali liyatshela amapholisa kusasele 7 days. Okuyikho-ke uthene nothomathebele not umfulo ongashi Thembisani Mpofu akwenzayo 2 weeks before the stipulated 7 days period yamaphoyisa. Ngelanga besiyasubmitha amaphepha ngoba kuyasubmitha amaphepha kubhalwe lokuthi ukhonvena ngubani and kumarali zongu-2 ukhonvena bekunguye uThembisani Mpofu ongashi Mpofu.
Achaza yini amapholisa lapho lami zifaka wena amaphepha ukuthi zicela ukuba nomhlangano ngelanga leli?
Abazange bachaza amapholisa ngoba nxa usubmitha amafomu ukhuluma nawo bayahlele ukuthi ngelangeli nje kulozibani osethethelele ilanga usayena. Ngalelo langa bamtshela umfulo ongasho ukuthi hayi ilanga lelo likliyeka lilabantu abalithetheyo. Okusimangalisayo ukuthi nxa sebesithi abasawuklile umhlangano asikabasamthini nto umfulo ongasho Mpofu njalo ngoba balamafoni akhe. So kuliqiniso mama Magumede labalaleli ukuthi hayi kuliqiniso ukuthi uSazi Mathe lamapholisa bebambisana ngoba sisananzele ukuthi amapholisa eZimbabwe vele ngayo ezanu-PF ziyapartisan. Irigardless ukuthi constitution ukuthi kumele babe non-partisan. Bayayisupport iZANU-PF, bayafisa ukuthi basivimbe singenza imihlangano yethu. Kuyasidanisa futhi ukuthi nxa batsho ukuthi abala main power yokuthi amapholisa azokhangela imihlangano yethu yomibili. I-main power yamatrucker angu-2 ngikhuluma ngama-7 ton truck asuka kobulawayo ebephethe i-Fairbridge Police anti-riot lalaba basuke ekhwekhwe. I-main power yayisivele ngaphi? Uhulumende edlalisa ama-state resources betravela isingijeni to Simbo of over 200 kilometers, which is times 2, over 400 kilometers. Bezodispesa imihlangano abawuthi bona abala main power yokuthi bawuklie. Kuyakhanya ukuthi kudlalwa ngabantu njalo futhi kuyakhanya ukuthi on the ground i-MRP is doing well, i-support ye-ZANU-PF iyaya incipha.